Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi kulaba lithumi lathoba minwembili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Osekukhweze inani labalegcikwane elizweni lafika ku-716.
Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 through local transmission, lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqaleni nge-domestic tourism.
Isize yavezwa imbangela yohudo osolubulele abantu abedlula ithumi elokitshini leluveve koBulawayo.
Impompi yengcekeza lempompi yamanzi kwaba lokuhlangana okubangela ukuthi abantu bathi nxa bevula izimpompi zabo ezindlini eluveve bathola ukuthi sokuphuma ingcekeza esambuzini kuphinde kuphumele amathishu.
Umkhankaso wokutshengisela ngenjongo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni ekupheleni kwenyanga yonale uyagxila uxhaswa inkokeli yamabandla ezombusazwe.
Umkhankaso wethu ukuthi abantu batshengisele uhamba kuhle kakhulu njengoba ubona elizwe lonke selivuvutha, wonke umuntu uyasabela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Njalo zempilakahle luthi kulaba lithumi lathoba minwembili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Osekukhweze inani labalegcikwane elizweni lafika ku-716. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi izolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa elamakhulu amane 1426 abahloliweyo ukuthi bengaba belegcikwane leli kumbe hatshi. Kunjalo nje uhulumende usebike ukuba kusukela kusasa impophoma zamanzi eVictoria Falls zizavulelwa izethekeleli. Uhulumende uthi njengoba indizamchina ezivela kwamanye amazwe zingakavunyelwa ukuphapha zivela emazweni amaningi, kukhangelelwe ukuthi izethekeleli ezizabukela lezimpophoma izizalwane zeZimbabwe. Sixoxe losebenza edolobheni leVictoria Falls esenza umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ephias Mambume, njalo ongukansila waleli dolobho. Saqala ngokumbuza ukuthi njengoba ifolosi isivulwa, akwesatshelwa na ukuthi igcikwane le-coronavirus lizamemetheka na?
Gande, angeke ngitsho ukuthi isinqumo sokuvulelwa kwezethekeleli sithethwe ngesikhathi esifaneleyo kumbe esingafanelanga. Ngani ngisitsho njalo? Mbona ingqondo ekhona lapha kumbe umqondo okhona okahulumende ngokuthi asiqaleli nge-domestic tourism. Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 through local transmission, lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqaleni nge-domestic tourism siboneke ukuthi izasifikisa ngaphi, njalo siyabe sinanzelela izinqumo zonke esiziphiwa yi-World Health Organization.
Bona umumo unjani khona ngapho edolobheni le-Victoria Falls njengoba sisazi ukuthi iningi lisebenza emahoteleni wona kade ngasela abethekelelayo? Ungasitshela ukuthi umumo unjani?
Nxa sikhangela kwamanye amazwe ikakhulu iSouth Africa besesisizwa kuthiwa bebejonge ukuvula ama-border abo mhlaka 15 kuyona linyanga. Kodwa-ke engxenye ngenxa yokukhwela kwama-cases abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID kwele South Africa, engxenye kuzafosa i-government yabo ukuthi yenze i-rethink ukuvula ama-borders. Tina njenge Zimbabwe, mbona si right ukuthi sivulele I domestic tourism kusicho ukuthi sivulelane abantu abangabe selizweni kungavulwanga ama border ukuthi abantu becaphe bevela kwamanye amazwe bezosethethe bezosivakashela uhlupho esiba lalo kakhulu kanje njengeZimbabwe ilizwe elibuswa ngabantu abangena idea ngokuthi ilizwe libuswa njani yikuthi kathesi nxa ungakhangela akuna fuel so abantu even belesifiso sokuthi bafuna ukuvakashela indawo zokuthi bezilibazisa abasoze bekwanisa ukutravela ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimoto so isifiso singaba khona kodwa indleko zokuthi abantu bavakashele indawo abazifisayo ngobuningi babo kuvinjwa yikuthi umkhonomo wethu ufile ulele phansi vele
zona izethekeleli ezivela elizweni libona zizabuya ngobuningi na nxa sikhangela ukubana indizamtshina eziningi azikaqalisi ukuphapha zingena elizweni
isimo sibi kande isimo sibi kakhulu ibhejulitshekile i-Victoria Falls isinje ngendawo leyana okuthiwa ngesingisi i-ghost town njengoba utshilo ukuthi iningi labantu abahlala kwele Victoria Falls besebenza emahoteleni lakuma-companies that are involved in tourism so ngenxa yokuvalwa kwe-tourism kungasela lutho indawo yethu nje abantu badubeke kakhulu badubeka basebunzimeni
umnumzana Ephias Mambume ngosebenza edolobheni leVictoria Falls esenza umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe njalo engukansila waleli dolobho usenze waveza imvangela isihudo sesivulele abantu abedlula ichumi kobulawayo umphathi ntambo wezabelo umnumzana July Moyo utshele iphephandaba leSunday News ukuthi amanzi elokishi leluveve atholakale engcolile ngoba impompi zamanzi okunatha zahlangana lempompi zezambuzi abantu banatha amanzi lawa abanye bagula umoyo uthi sokubhubhe abantu abalithumi lantathu 13 lanxa ezinye izakhamizi ezitshele Studio 7 ukuthi kulakho ukuthi abantu ababhubhileyo bengedlula lelo nani sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
Thina njengabahlali bakobulawayo siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikhathazekile kakhulu ngembiko eveza ukuba impompi yengcekeza lempompi yamanzi kwaba lokuhlangana okubangela ukuthi abantu bathi nxa bevula izimpompi zabo ezindlini eluveve bathola ukuthi sokuphuma ingcekeza esambuzini kuphinde kuphume lamathishu khona kuyana kithi sikuthatha njenge-negligence eyenziwa ngulowo kumbe yiyo yona i-council ngoba yiyo lomlando wokuthi inika abantu amanzi ahlanzekileyo
sizwa kuthiwa njengenhlanganiso selisuse udaba elaluluhambise emthethwandaba phezu kokungcola kwamanzi wona la asebangele ukubhubha kwabantu usitshela ukuthi udaba lolu alusoze lulubisele emthethwandaba njalo kuyini okubangela ukuthi lilususe
Ekuqaleni vele injongo yethu yokuhambisa indaba le emthethwandaba kwakuyisukuthi sifuna ukubophisa council per se. Esasikufuna ukuthi i-council yedolobha lakobulawayo isinike information ngalokho okwenzakalayo ngodaba loluveve. Ngobunanzelela ukuthi bebengaphumele egcekeni, bebengantu abafuna ukuvika ngokuthi abantu bangamachapa kabagezisa amabhakede abo. Thina ikwathi sikusola khona kanjani. So information-ke amaloya ethu aseyiphiwe ngamaloya e-councilini. Kunokana kutengisele ukuthi udaba lwethu sasiluhambisile ngaphambili emthethweni injongo yakhona okwakuyingqikithi yokuhambisa lolo daba isifezekile ngoba information kumbe ulwazi sasiludinga sesilutholile. Ngokunjalo ke sesizalucubungula silucwaninge lolo lwazi esilutholileyo sibe sesibona ukuthi siyaphambili senza njani. Nxa kumele ukuthi sibuyele court emthethwandaba soyesiyekele ukubuyela kodwa kathesi ke sisaphezulu kokucubungula impumela abayiyo abasinike yona.
Okwakathesi isimo sona sinjani esamanzi wena la eluveve? Bakhona yini abalokhu beguliswa yiwo amanzi la?
Ye, basakhona abantu abagulayo ngokungananzela inani eselithela athendwa liguliswa yilowo mkhuhlane liyadlula ku 1700. Njalo abantu asebebhubhile badlula ichumi, actually balichumi lantathu. So ngokunjalo ke singeke sithi ukuthi abantu udubo soludlulile, udubo sesekhona ngoba abantu abathola lowo mkhuhlane kabakasili bonke. Kodwa sibe sesithi ukuthi siyakunanzelela ukuthi kunganthwa iCity Council sigijimile ya phansi khona ngale sithemba kuyalungiswa ukuze abantu bangaqhubeki belokhu bethola amanzi angcolileyo. Njalo okunye sikunanzelelayo ukuthi baningi abantu lezi nhlanganiso asebezinikele ukuthi bayekuhambisa amanzi ahlanzekileyo eluveve. Abanye ngabathenga amanzi bancedise khona ngaleluveve, amatanki athiyeneyo ahanjiswe eluveve, izinhlanganiso ezithiyeneyo, labantu abalothando lokubona abantu beluveve besila kule ngozi sebencedisile kakhulu ngokuhamba kuground bayancedisa ngamanzi ahlanzekileyo bowathenga bowathengela izakhamizi zeluveve. So ngokunjalo ke silethemba ukuthi izakhamizi zeluveve okwakhathesi sezisenelisa ukuthi thola amanzi ahlanzekileyo, kodwa kasitsho ukuthi soyi 100% sure, sitsho ngoba kulabantu abancedisayo ukuthi banikeze izakhamizi eluveve amanzi ahlanzekileyo. Njalo silethemba lokuba nkansili njengoba sibona ukuthi abantu sebeyiqaphe ngezo lokhozi, silethemba ke isigijima la isenza imizamo ethile ezenza ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni kumbe ukumbamba ngamandla ukuthi alungisise umumo wezomnotho elizwe osuye nganxele okhangelelwe mhlaka 31 kuyonale inyanga usugxilile. Lokhu kulandela uthaswa okwenziwe lomkhankaso yinkokheli yamabandla aphikisayo layo ethi kumele kutshengiselwe. Inkokheli esisekele lomkhankaso ibalisa mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Umkhokheli we-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Umnumzana Noah Manyika okhokhela ibandla le-Build Zimbabwe lomnumzana Nkosana Moyo okhokhela ibandla le-APA. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi ongomunye wabakhuthaza ukutshengisela.
Umkhankaso wethu ukuthi abantu batshengisele uhamba kuhle kakhulu njengoba ubona ilizwe lonke selivuvutha, wonke umuntu uyasabela sekutshengiselwa, kutshengiselwa kwakhona njengokukhuluma esakwenzayo. Akufuzanga kuhleleka, akufuzanga ukuthi uyinkulelanga elinje, wonke amalanga azabe ngamalanga okutshengisela uhulumende kaMnangagwa azahambe.
Siyabona ukubana kulenhlanganiso ezibizele ukutshengisela mhla ka 31 wayona linyanga. Lina lani liyingxenye yabo na?
Thina siyingxenye yabo bonke ababizele ukuthi kutshengiselwe eZimbabwe njengokukhuluma kwenziwe ngumongameli we-MDC Alliance ubaba uNelson Chamisa ukuthi lilima ukulungisa ilizwe lilima. So akulandaba ukuthi ilima libizwe embane, silongeze ilima libiziwe sizahamba siyehlakulela ilizwe lethu leZimbabwe. Wonke umuntu ofuna ukutshengisela ngokuthula okusemthethweni ekhonona ngomumo womkhathi elizweni leZimbabwe siyamsekela njalo siyingxenye yakhe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Did you see me? Did Iphephandaba lobulembu beinternet leNewZimbabwe.com lithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wazise umhlangano owenzwe izolo eHarare ukuthi nxa kungaguqulwanga imithetho yezokhetho akusoze kube lokhetho ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leChronicle lithi amahotela lendawo zokudlela asiqale umsebenzi kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igcikwane le-coronavirus. Kodwa kumele lezi ndawo zigeziswe okuzwayo ukuze leli gcikwane lingamemetheki. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani balandeli beStudio 7, ngiyalibingelela nonke kawufela. Yeah, okhulumayo lichagwane elikhulu uncube omkhulu. Yeah, ngikhuluma kwele South Africa eJohannesburg ngokusebenza ngokuhlala ngise Plumtree khona lempela kwamakhulela. Yeah, ngazi nginesimanga lana manje, kanti ngizokuthiwa kona abantu abafunyana benaleli gciwane le-corona ngabantu abavela kwamanye amazwe yibo ababanjwa lomkhuhlane ngoba betholakala wona bequarantine. Ngingazi-ke ukuthi khona kanti labo abavele bekhona ekhaya bona bayakhona ukuthestwa na noma abathestwa na. So kungakuthi khona lapho angazi ukuthi kusetshenzwa kanjani. Ye, ngoba abantu nasekhaya khona phana kufanele ukuba bathestwe kubonakala ukuthi khona bayatholakala abanalo igciwane noma abakhona. Ngiyabonga, ameni kuleyo ndawo.
Siyalibingelela basakazi, sibonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo ngokusazisa indaba ezenzakala elizweni. Mina ngu-Alec Nyathi okhulumayo ngise-South Africa. Ngwekheze ntshelanyena. Umbuzo wami nayo ukuthi balungiselelo bani asebewenzile kumbe abawenzayo ukuhlanza izikolo nemithi nama-sanitization abantwana nama-mask nakho konke angakanani lawo malungiselelo, ngoba iluvalo lwethu lolo ukuthi abantwana bakhuseleke kangakanani. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi bami beStudio 7. Hayi, thina siyaphila. Liyazi enye into iyayangisa and ithelela inhloni, uzisiwa le nhloni ngento ezifika ngophugeni lawo. So uthi uyakhuluma khona badliwa bona bazanga bazuze lutho ngitho. Okwabenza bangalikhona embusweni anti ukuthi badliwa. Njalo bona babevotelwa bebodwa lo president wakweni uThokozane lo, kathi kuShamisa udingani. Akusela enye into ngitho engakhulunywa ngaphandle kwaShamisa. Kanti anti ngabalungisa ilizwe lelifayo lokusela konke lobo obugcweleyo bathiyane loShamisa. Bafunani kuShamisa? UShamisa thina kasimlahle samvotelayo. Siza kufa laye kubomvu kumnyama. Sazi bona babelokhe bebhizi esenzela ukunika izandla ilokhuzeni ye-MDC. Manje akhohlaphindi uThokozane kahamba aye kufakatshana le. Lina libona umuntu ogela ibhibho yena engumuntu ongumfazi angaba ngupresidenti omele ilizwe umuntu oyinyanye kanjalo. Kahambe katshana la.
Siyalibingelela basakazi beStudio 7, silifisela impilo ende, sithi phathani kuhle umsebenzi wenu. Mina nzama ukuphendula ngiqondisa lubaba othi yena uChamisa ubiza ama-sanctions. Umuntu mangazi akukhuluma kungcono athule, ngoba thina abalandeli bakaChamisa asivela ngesinyikinyiki. Xa ungukamakhuphi ngoba nenhloni, ngoba umakhuphi usetshontsha ama-MPs e-alliance esithi ngawakhe. Umuntu akazinuka amakhwapha angazasekela into engaqondile etshontsha amavoti abantu. Thina angeke sijike kuChamisa, siyaphambili ngoChamisa noma sekumnyama sokuthi Dagon Blue, asitshintshi, asiyengwa, njalo asisaduhiswa. Akusela muntu ongahlaniphanga ongafundanga ngepolitiki zezibakhe. Sithi phambili Chamisa, Chamisa hoye, kuze kube laphakathi, kuze kuye valwa, asitshintshi.
Linjani basakazi? Hayi, ngiyabonga. Mina engikutshoyo kuphela yikuthi hayi, ibhathi kalihlohla.
asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu, bayehluleka ukukhokhela abantu. I-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini, ake kubuse omunye umhlobo. Uchamisa laye vele lishona. Abantu besishoneni babulalile isilizwe la-right leli, baqalisa into zabo ze-corruption. Ake kubuse omunye umhlobo, ke kuma ukubusa abantu besishoneni. Lo babuthi yena uchamisa i-tribalism, asikhulumi nge-tribalism. Indaba kungakaze kubuse omunye umhlobo. Amashona yiwale tribalism. Ake kubuse omunye umhlobo bakithi. Kumbe ilizwe liqunywe phakathi. Abantu besishoneni yibo abehluleka ukubusa. Yikho okwenzakalayo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bandlaneli beStudio 7. Ngiyalibingelela nonke kawufela. Okhulumayo lichagwana elikhulu, uncube omkhulu. Ngikhuluma kwele South Africa eJohannesburg ngokusebenza. Ngokuhlala ngise Plumtree khona lempela kwamakhulela. Yazi nginesimanga lana manje. Kanti ngizokuthiwa kona abantu abafunyanwa benaleli gciwane le-corona ngabantu abavela kwamanye amazwe, yibo ababanjwa lo mkhuhlane ngoba betholakala wona bequarantine. Ngingazi-ke ukuthi khona kanti labo abavele bekhona ekhaya bona bayakhona ukuthestwa na noma abathestwa na. So kungakuthi khona lapho angazi ukuthi kusetshenzwa kanjani. Ngoba abantu nasekhaya khona phana kufanele ukuba batestwe kubonakala ukuthi khona bayatholakala abanalo igciwane noma abakhona. Ngiyabonga, amen kuleyo ndaba.
Livuka njani basakazi baka Studio 7? Yimi ukhuthe ngapha eNtabazinduna. Ngithanda ukuthi ngithi ubaba lowu okhuluma ngokuthi endlini yakhe ulabantu abangu-9 abangeke bavotela uChamisa. Ngithanda ukuthi ngithi baba uthethe isikhathi eside kakhulu ukhuluma into engazwakaliyo. Ibandla likaChamisa wasekelwa ngabantu abadlula i-2 million ngaphandle kwakho nabantu bakho abangu-9. Ubaba uChamisa akasoze adilike ngokuthi wena labantu bakho abangu-9 alisoze limvotele. Hamba uyovotela umthwakazi njengokutsho kwakho, njengoba usithi wena uphuthi phambili lo mqondisi. Thina sithi phambili lo Chamisa, chete uthanda ungafuni, nguye umuntu ozakhulula isizwe. Lokho okuthoyo yena ukuthi ufuna i-9 city elazithenjiswayo, zazithenjiswe izabhu ayikhona umqondisi. So khohlwa muntu kaNkulunkulu ukuthi usitshele ngokuthi thina sibe ne-tribalism njengawe, silandele lokho elithi lifuna ukudabula ilizwe phakathi. Ivele iZimbabwe yethu incinyane kangaka lithi liyiquma phakathi njani. Thina esikutshoyo sifuna umuntu ozakwenza ilizwe lithuthuke onjengoChamisa lo ongamfuniyo. Thina sithi Chamisa chete ufuna ungafuni, sithi Chisa Mpama Chisa. Thina esikuchophezayo iZANU-PF lo makhuphe wakho uthi waye uvice president kaTswangirai. Siyakwazi ukuthi uChamisa wafakwa nguTswangirai ngesizathu sokuthi umakhuphe wayetheni ufuna imali ngala ndaba neto zepolitiki. Siyakwazi konke khonoko. UTswangirai emkhuza umakhuphe emtshela ukuthi uzathi ufuna imali njani, ufuna ukusibulalisa ngabantu. Thina sifuna abantu baphume enkingeni yeZANU-PF, yena uthi awula ndaba ufuna imali. Yikho kwafaka uChamisa. Wena makhuphe sithi phansi lawe lo Douglas Munzura wakho lo mnangagwa wenu. Thina sithi phambili lo Chamisa chete mdala wabantu abangu-9. Chamisa chete le-9 yakho sala lendlu yakho.
Siyalibingelela basakazi, sibonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo ngokusazisana indaba ezenzakala elizweni. Nangu-Alec Nyathi okhulumayo ngise-South Africa, ngowekhezi eNtshelanyembe. Umbuzo wami nayo ukuthi balungiselelo bani asebewenzile kumbe abawenzayo ukuhlanza izikolo nemithi nama-sanitization abantwana nama-maski nakho konke angakanani lawo malungiselelo, ngoba iluvalo lwethu lolu ukuthi abantwana bakhuseleke kangakanani. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi ku-Studio 7 kanye nje lonke balaleli be-Studio 7. Igama lami ngu-Crowden Mncube, ngisesiqintini seMpala. Siphakathi kokuxoxisana ngodaba lolu lokuthi sizivikela njani kumkhuhlane we-COVID-19 njengoba usala ukhuphuka elizweni uqansa usiya phezulu. Kunzima silandela zona izixwayiso esizixwayiswayo kuma-wireless emaradiweni lapha, silandela khona okuthiwe yihulumeni. kodwa inkinga esilayo ikakhulu thina sisemaphandleni ikakhulu kulomhlobo lo waseMandebeleni. Hayi uvi ngoba umkhuhlane lobonakala ukuthi ugcina ngamandla emqandweni pho iphangwe lingapha kuleso miso esikhulu okokuthi nxa ungahlasela hayi kuvi kakhulu sibile kungaba lo kubhubhasile kwabantu okunye okuphindiweyo. Ye ngizokuthi mina ngiwami umbono njalo aluba lezikolo lezi zamiswa ikakhulu laba abantwana abaphansi kucalisele ngo-grade 7 kusiya phezulu bebone kunyaka ozayo ngoba ukuhlangana kwabo njalo lo uba lo mkhuhlane usanda elizweni ungadala ukubana ngapha esigabeni esiyisona esingalakho ukwedlulisa umqando ukudla. Hayi uhlasele ngamandla ngoba kubi sibili sikhuluma kunjena nje kubi sangukafikile
yabo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ngomgqibelo-ke kulikhefu lokunanza uzibuse wele Melika okubangele ukuthi izizalwane zalelo lizwe zivakatshelane zijabulela leli langa. Kodwa kwesatshelwa ukuthi kungaba kubangele ukukhwela kwenani labalegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika e-Washington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi kunjani lapho akhona.
Igcikwane le-corona ngapha e-Washington State selizwakala liphenduka kwezinye indawo. Abantu abathestwayo balokhu betholakala belalo igciwane lelo lilokhu liphindaphinda liphenduka. Kodwa ukuvulwa lapho ababevula kuthiyana ngokuthi i-county lama-infections angakanani. Njenge-King County lapho esikhona awutshintshanga lutho, indawo zilokhu zivaliwe, indawo zokudlela azivulwanga, ezokunathela, izitolo zivuliwe sezinde maviki amabili zivuliwe. Kodwa ukungena kwakhona lingena lilayina phandle bebala ukuthi esitolo kulabantu abangayo kumele luthi abanye baphume. La mabhasi nje i-public transport lokungakabi khona njengendlela eyayingayo njalo abantu bayabalwa ukuthi abangena ebhasini bangakanani. Imisebenzi silokhu sisebenzela ezindlini singazi ukuthi kuzaze kube nini, kodwa ukhanyangani usebenzele ezindlini kuloko kuqhubekela phambili ngoba asikavuli nje.
Bayahamba yini abantu emsebenzini, ezikolo kumbe ezokuzijabulisa ezifana lamabhawa lokuyabukela amabhayisikopu?
Izikolo lapha azikavulwa ngoba sesivele isikhathi sokuthi izikolo zivaliwe bezizavulwa nje ngenyanga elandelayo August ezinye ngoSeptember. Basabalisa ukuthi izikolo zizavulwa kumbeka soze zivulwe. Akukezwakali lokho. Njoba nje izolo beselebrate i-independence July 4th. Amabeach abevaliwe, abantu bebeselebrate ezindlini. Amabhayisikopo kawakavulwa, amabhawa kwezinye indawo amanye amadolobhu asevuliwe kodwa kwezinye indawo akukavulwa. Izinto zakhona zihamba nje kancinyane ukuthi bakhangele ukuthi umumo umi njani. So hayi ukuvulwa lapha izindawo zivulwe kancinyane nje behamba benanzelela ukuthi benzeni.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Washington State.
Benji, stop the record. Hey, Tawuni, ingoma
sana buhlungu esigcibela uhlelo lwethulwa namhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabalitshumi lathoba minembili 18 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo, osokukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika ku-716. Umkhankaso wokutshengisela ngenjongo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni ekupheleni kwenyanga uyagxila kuxhaswa yinkokheli yamabandla ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olifanekiswayo nguChris Gandhi.